uBashir bese kulekile uphathilizwe ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemfithi sekuhlala isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibilile abantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambini bengama-citizens ukuthi bethi no lokhu kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi yinto erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enhle ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwawabo amazwe kungabe bafikela bezekhithwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhalela ukuthi kakube lama-democratic processes and so on but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufana nayo
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasosha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasosha kube babazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthi nisethi umsindo lwakawusozuphela osuqalisile eSudan njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasosha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasosha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli al-Bashir yena obefuneka imthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambonti bazavuma ukuthi bamukele abazangena bethi nguhulumende osemthethweni
okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo.
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ama-sanctions lento ezinjengazena lezo beke bebafaka eceleni and futhi ithiwe zangikhona zezibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sithi angiyayi ngoba indlela yangikhona nga amasotha labantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.